Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande. Obesi pa indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 10 Mfufu 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Usomlomo wedalela eParliament umnomzana Jacob Mudenda ulobela incwadi amalunga ebandla lesisi yalithumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale ngumnomzana Sengezo Chabangu ukuthi umsebenzi usuphelile.
But we are saying selo kuthi kule plan enkulu ekhona lapha engabe kuyiplan yokuthi noma nxa kuyokuthi sekwenze kwabanje ngeke samala kungavuka phambili kwakusasa umnumzana umnangagwa esethi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma constituents abadweyo
umthethwandaba we High Court kobulawayo lamhla ukhangelelwe ukulalela ukwahlulela udaba lokuxotshwa edalela eParliamente okwenziwe amalunga ibandla lesicc
manje manje beqala labo kufana lezanuke yikuba uthaba ngwasephakama wasethi hayi akengilungise ngithi ngibisele back
uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathebelele nzambezi water project lonyaka njengokuhlela kwakhe ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali
liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufu itargeted asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika uNovember izulu selisina seliphelile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Usomlomo wedalela eParliamente umnomzana Jacob Mudenda uselobele incwadi amalunga ebandla lesicc alithumi lantathu amiswe ukuba ngamalunga aleli dale ngumnomzana Sengezo Chabangu ukuthi umsebenzi usuphelile. Umdenda ulobele ugatsha lwezokhetho lwezek esithi sokuvuleke izikhundla ezigabeni zamalunga la ngoba awaseyiwo malunga ebandla lesicc kusukela ngeviki edluleyo mhlazi ku-4. Sixoxe legqwetha njalo elilunga lebandla lesicc umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngikhuluma kanje angikabi lesiqiniseka ukuthi lincwadi ingabe iliqiniso kumbe asoqiniso. Kodwa nje ukucabanga kwami ukuthi incwadi le ingabe iliqiniso njalo kuyincwadi eyezwe ngusomlomo ngemva kokubana esezwe ihungahunga ukuthi sesi-approach idale le-High Court kobulawayo sidinga ukuthi khona kumiswe lokho kade vele sikukhangelele ukuthi kusasa angakwenza ngoba sijwayele ukuthi isikhathi esiningi nxa kwenza kaqali ukubhalela izekhi uyaqala e-announcer e-parliament kodwa ke lokho kumenza ukuthi ekutshintshe ukuthi ukwazile ukuthi thina sesinamaphepha abavele edale ayamisa kusasa ukuthi engasaqhubekeli phambili njalo uyakhumbula ukuthi khona ikubhalwa kwencwadi leyo ukuthi ifakwe idate lekamhla ka-4 kodwa yena yona izehanjiswa namhlanje ezekhi mhla ka-9 kuyatshengisa ukuthi okwakuqala incwadi leyo ifakwe lelo date isenzela ukuthi kube angane zincwadi ezivele kupresident uChamisa kazibonakalanga ngale kumbe senzwe nje zifike ibuyona vele sibhalwe kudala but kuyasithengisela ukuthi kule plan enkulu ekhona lapha engabe kuyiplan yokuthi noma nxa kuyokuthi sekwenze kwabanje asingeke samala kungavuka phambili kwakusasa umnumzana umnangagwa esethi yena sokusiya kuba lokhetho kulawo ma constituents abadweyo. Iproblem eyakuba khona yileyi enginazelelayo. Okwakuqala kunga-announcewa ukuthi sokusiya kuba le-election. Sokusitsho ukuthi phela thina ibandla le-CCC asisanelisi ukuthi khona siye kuma siphakathina kwalo. kuyabe sokusitsho njalo ukuthi khona lona leli bandla selithethwe elithi abanikazi selilibandla likaThabanga. Now kungaba njalo kuyabanzima ukuthi khona abantu bethi kakubuyelwe kukhetho, because ukhetho kuleli lizwe kalusancedi, ngoba uyahamba ekhethweni ukhetho lwakhona lusuke lungaqhutshwa kuhle, noma lingaqhutshwanga kuhle liwine, noma liwinile liwine kangakanani, liyathathelwa futhi ama-MPs napho kususwa nje kumuntu ozidaleleyo estreetini. So ke yibo ubunzima embubonayo ukuthi khona ambona ukuthi this time around kuyahamba ngendlela okuhambe ngayo ngeminyaka leminye esanda kudlula.
Kahle kahle yena uThabanga uvele usebenza lobani?
Akakho yedwa uThabanga okwakuqala, siyakwazi ukuthi usebenza lezano, okwesibili siyakwazi ukuthi usebenza labanye akade sivele sisebenza labo isikhathi eside, kodwa abacatshe ngemva kwakhe uThabanga. Kodwa okuningi siyabe sikwazi ukuthi njengalinye ilanga bahamba bayahlangana lobani kuzano, bekhulumisana becela ukuthi khona bencediswe ukuthi ibandla leli belihluthunele umnumzana uChamisa. So siyakwazi ukuthi akakho yedwa, azavela amabizo akhona ngokuya kwesikhathi, kodwa ke le iproject yezano esobala ungakhangela ngazo zonke indlela ichoice yabantu abathethwe yabona ukuthi hayi, abantu abakhitshiwe kukhona vele okade kuthayinyelwe, kukhona okuyikho ufuza ukuthi kwenziwe abafuna ukuthi abezano bekwenze. UThabanga nje sesiba yilufudu nje lokusebenzisa, kodwa yena uyabhadalwa ngemali ye-Political Finances Act, okutsho ukuthi imali zonke akade kufuza ukuthi ziye ku-CCC ezama-MPs amaningi angaka esiwangenisileyo seziyakuya esikhwameni sikaThabanga, ngoba nguye oseyi-CCC kathesi. Nxa kuyukuthi okwenziwe ngumdenda is anything to go by.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosimanda, igqwetha njalo elilunga lebandla le-CCC. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Thabanga, umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele abalaleli emakhaya, ngibingelele lonobhala jikelele lo sabambile kwesikhathane kungakayiwa kunkofa, ngimhalalisele ngomsebenzi wakhe omuhle awenzileyo. Ubetshilo vele ukuthi hayi yena ufuna ukuthi inhlanganiso le ilandele khona okhe ayikuthembisa abantu. Sikhuluma nje sikhuluma ngoba kuthiwe lathi ngeyethu umzwilo baba uChamisa emuve ekhuluma kaningi sithi hayi laba sezano labo bayabizwa, bonke nje abantu beZimbabwe lathi singena khona apho phela andathi singama Zimbabweans, kwathi wabonke abantu beZimbabwe inhlanganiso yenu le. So besikhangelele ukuthi inhlanganiso zoletha utshintsho, idemokhrasi nakho konke. Manje mase beqala labo kufana lezanu ke yikuba uThabanga wasephakama wasethi hayi, ake ngilungise ngithi ngibisele back inhlanganiso kulapha vele ebithembisa abantu ukuthi ikho lapho esiyakhona indlela ezosebenza ngakhona. So laba bangakatholi incwadi emsakazi, hayi bazoyithola ngicabanga ku-DHL, bangalenza iphutha ke bazame ke parliament, ngoba barikholwe ngo-section 129(1)(k), hayi bavumeli vele ukuthi bangene nje parliament. Bangafika nje laphana bazofika bathuthwe nje ama-visitors, bafaka ama-ID behlala phezulu le, kodwa ukungena phakathi hayi abasengabahlonitshwa nje, abasabasakwazi ukungena. Iziye phela indaba yakhona enkantolo.
Siyabona ukubana abebandla le-CCC sebehambise udaba lolu emthethwandaba, manje lena lithini ngalokho?
Benze kahle kakhulu, ngiyathemba ukuthi ma umthethwandaba la usuphume lesinqumo basamukele bonke ngomoya wenkosi, kungabi khona othi yena yeyizanu lekuzanu lokhana. Khumbula phela ukuthi njengoba sebembiza ngezano njengoba uThabanga kanti ngoba uThabanga yena lo abantu abamazi asebekhuluma kabe ngaye bethu bedakiwe eShabhini kwathini kwathini. Yo ubaba uThabanga bekucluster team ePinga South elidwa ngu-Honorable Kapuza, yena lo abamphika abantu abamazi bamfaka kucluster bamhambisa le ukuthi ayosebenza. Uranile kuma primary for iLobhengula Magwegwe, waphuma number 1 futhi in terms of ukukhethwa ngabantu, niwe wayiphume ngunumber 1. Basebe roba bamroba, kodwa ke hayi asekho lapho namuhla. Into ekhona ukuthi inkantolo izofika lapha ibisifuna ke iconstitution, uba uThabanga ngulayo laba abanye abala, kodwa ke angiyichiye leyo ngingaze ngathi preempt the court, andiyabona inkantolo izobheka konke lokho. Kodwa mina ungambuza mbona ngathi bakuchabanga umi ku footing e right kakhulu e solid ngoba ukhuluma ngokuthi ufuna ukuthi njoba kuthiwe into yabantu le abantu kube yiba bakhethayo bangaze bakhethelwa ngumuntu bese kuthi abantu bona abakhethayo sokuba ngabantu abaphuma kubo le into phela emangazayo abalethe ngapha abafake ngenkani abanye bebuye ukuthi abazoncedisa bazoncedisa bezoncedisa qhu sobe ngama councillors abakwazi nokukhuluma nje igameli 1 lesinto abakwazi nje ukukhuluma so ke hayi mina ngiyambonga baba uChabang uliqhawe elifuna ukubisela le nhlanganiso ethe inhlanganiso yabantu kubo abanikazi abantu ukuthi hayi zikhethele endlini ethatha abantu bakubo ifike ihambani lapha nemathebeni ifike lingene kube yini eliphethe.
Hello ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Chabangu olilunga lebandla lesi-CCC ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi kenelisanga ukugqiba ingxenye yohlelo lwemathibhelele Zambezi Water Project lonyaka njengokuhlela kwakhe ngakho uzaluphutshisa ngomnyaka ozayo kusiya ngokutholakala kwemali. Uhlelo lolu olugoqela ukwakhiwa kwempompi ezithwala amanzi phakathi kwedamu leGwayi Shangani lukhangelelwe ukuletha izigaba zonke zeMathebeleland ukulethela izigaba zonke zeMathebeleland amanzi njalo lulokhe lungaphutshi lanxa lwasungulwa eminyakeni eminingi edluleyo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende oweMathebeleland North njalo ongumgcini sihlalo webandla lezano PF esigabeni seMathebeleland North.
Yes, yes, yaqalisa i-district agricultural show then ngo 2018 i-graduate laba i-provincial agricultural show kanti so sibukisa kusakhethi ukuthi uvela kuyiphi district wonke ama district awe Mat North asiyi provincial agricultural show yona le esewange siyenza i-agricultural show iminyaka yonke ewange ngi-provincial agricultural show badlonyaka sibone improvement sibone kubuya amanye ama companies amacha like Odinson Korea lama companies amacha wa China asasebenzele ewange lawo bezobukisa izinto abazenzayo lamanye nje ama stakeholders amanye ama companies lawa amacha and lamanye ama farmers amacha sibone efika 54 abuya azobukisa ngoba umnyaka ophelileyo besile only 48 ama companies lama farmers athi bebukisa but lonyaka konke ama farmers lama companies kufike 68 athi bezobukisa so kuthi iyakhula i-agricultural show yethu yeMathebeleland North ewange.
Abantu bayenelisa yini ukuthi belime bethole inzuzo njengoba sibona ukuthi izulu aleneli njalo abanye abalakho kokuthelezela kwe-irrigation?
Uhulumende kathesi ugebha izibhorani efaka ama-piped water scheme kuwo wonke ama-villages emakhaya and ukhangelela ukuthi efake ku-35,000 villages eziselizweni esikhangele ukuthi lezi mat north la zizaba covered ukuthi abantu bekwanise ukuthi njengoba kuwomeka kakule kutshintsha komkhathi abantu bekwazi ukuthelezela into zabo zisuke kuma-irrigation schemes singameleli ukuthelezela kwezulu kuphela.
So lungaphi uhlelo lwe-Mathebeleland and Zambezi Water Project?
Liyakhiwa idamu dadewethu liyakhiwa bekufu i-target yethu asisayibambanga ukuthi lonyaka siqalise ukubamba amanzi but lokho liyakhiwa amboni ukuthi kuyathi kusiyafika uNovember izulu selisina seliphelile so akusavalwa ngamagethi la sasikhuluma ngathi kuzavalwa amagethi lana ukuthi siqalise ukubamba amanzi lonyaka so sibona ukuthi singavala amagethi kuzaba disturb labana abakhayo so but hayi damu lona liyakhiwa last of last week bengikhona ngale kubhizi kuyasetshenzwa I think first quarter of next year nxa if it is not second quarter kudependa ngamafunds ukuthi i-treasure liyabe release njani amafunds kuthi okunye kuyakhama ngoba sisebenzisa ama internal resources.
Hello ke ngumnumzana Richard Moyo umphathi ntambo kahulumende omela isigaba seMathebeleland North obekhuluma icingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi Abachayeli labo windi asebebotshiwe phansi kohlelo oluthiwa Operation Tame the Traffic Jungle sebefika phose inkulungwane ezilikhulu 82,700 elizweni lonke jikelele. Iphephandaba leNewZimbabwe.com lilo daba lokuthi igqwetha leHarare umnumzana Frederick Nyamande usihambise umongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba emethesa icala lokuthi esithi kumele abanjwe ngamandla ukudiliza isikhwama esithiwa iMutapa Fund athi ngesokuhuquluza inotho yelizwe. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ma Studio 7 siyazwa indaba le kachaba ngolwe sis from kuvotwa kusakhampena iloku yenza ilokhuzeni ivigoroni chaba kusavote yenza ivigoroni lakathesi sokungathi sokuvote sokufakwe ama MPs kithi le senza ivigoroni futhi. So indaba kavigoroni lekachaba ngolwe siyacela kungathi ngathi yama kancane ngoba makuthi kulabantu abangasho ma MPs abangafunekiwe laphana abangasho base bakubulawa emathebeleleni abantu bayabaza ngikati waye kusiba ngunidonga baziwe ngoba laba bantu noma silalela nje ukhona omunye obengathi uyasholwa but umuntu waphela siyakhulumisa indebele musi uyabona uyazi ukhulele kwampani ufunde khona pha so lesibongo sakhe nisesindebele futhi umuntu lwana ngoba uthi yena kibo kuseswazini so ambonti kulo problem ngomuntu lo abanye bonke ngabasekhaya bonke labana abantu so iparty vele mele angukuthi ibe nyamandebele kuphela ngoba lapha izimbako yasho yamandebele into mele libe yazi akula umuntu ozondizana but indlela yakhona nje siphathwa ngayo US ukuthi singajabula asukuthi sizondelizana ukuthi ngamashona hayi indlela yakhona nje siphathwa ngayo yengasihambi kahle
andimthanda ukuthi makhuphe izinhlelo kakhulu ngamavoti la kanti ezayona kuMonzoro yakuyela ngapha ku-CCC ekabira ayikhonthi khona ngale kuMonzoro uyenze kuhle kakhulu
njani studiyani lonke basakazi labalaleli hayi siyazilalela izindawo kateni uChabangu ijelasi yakhe ngeyani nxa ichithi bani lobe ngwe-3C ijelasi yakhe ngeyani umuntu omdala ngumntwana uyacabanga udliwe yini azafisela abanye umoya omubi kanje phela laye kafuni ukwakhilizwe ngani ngwezalo okucina kati mina into engicela kuChamisa ubaba uChamisa hhayi ubaba Chamisa hayi ungavusi lawe ilizwe sivusele ilizwe loba bekutsotsile sivuseleni ilizwe baba akuzonda nokuthi waqilibezela kwaziwa abantu lathi sinje loba singazange siyevota siyakwazi ukuthi bakuqilibeze izani liyana yaqilibezela kudala kodwa besicela ukuthi usizwele uvusa ilizwe wena ngongavusi ilizwe hayi mna ngingagaza ilizwe siyacela mna yima umbono engiwucelayo kuwe angazi ukuthi ode yami ngafake ngahamba izifike kuwe ucela lokhu siyahlupheka bakithi siyahlupheka babajamisa sizwele ya abantu abakho uNkulunkulu uzokukhulula ekunzimeni lapho kuyabe kunzima khona ungasikhulula uNkulunkulu uzokuzwela uzobona lawo bengaze bazame ngelinye lapho uzothola uphambili.
Awu sanibonani sanibonani kustudio 7 okhulumayo ngoJay Moyo ngajabula li audio maye ngafunda siyezwa ekakhulu ukuthi uJob Skhali akezwa kahle okuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini base bezani PF abakwenzayo umuntu ahlala iminyaka yonke lo alokho angathonisiswa labo ziyambiyambi laba batshontsha izimali abambonele cala but icala langikhona lingacaca ube bake bebe lenhloni mani bamkhiphi yikho kudala ukuthi kugcine into ezinje kuvuswa ini ikuthi nje uChamisa ngumuntu othuleyo ube ngomunye umuntu bekumele ukuthi la angahlali phansi ngento kanjalo.
Balaleli labasakazi lonke jikele, ake mbonge ngokuvuswa inkosi. Ngicela ukuthi ke lusilungisele indaba kaChabango lo. UChabango lo nxa ekhuluma ebantwini uthi usola ukuganga kumbe ubuchapho obenziwa nguChamisa. Ezama la uzobulungiswa ngokuganga futhi ngoba la esezenzela yedwa ukuthi usolani kasikwazi vela asila ngitsho lokukwazi. Ube fandaze ebantwini akhulume lathi abantu esiyithe sivotayo abavoti abasapoti abalandeli be-TCC. Asitshele kuqala sibe sesimnikeza ukuthi kayenze so. Layo ugangile kasihloniphe futhi engayenzi ubulema phambi kwethu asifuni. Nxa kuyukuthi uChamisa ube wrong, ube fanele qala sinike uburongo bakho ukuthi khayelani izihlobo zami ngalokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Sibe kwazi bese simtshela ukuthi hhayi ucorrect Chabango, wena yenza so to avoid lokho. Hhayi ukuthi ethathe isinqumo yedwa engani ibandla esengumfazi wakho wamlobola ngakibo wamthatha azomfaka ukuthi esenza intando yakhe. Asimfuni uyasenyanyisa laye ebozibontu enyanyeka vele lanxa ekhuluma so. Yikho kwenza kwamanye amazwe linanzeli lithi izothi umuntu ucathamelwe ngabantu bambulala. Bambulaliswa yikhona ukuthanda ukuzenzisa too much. Liyazenzisa ninabalandeli bamatribekuzeni baba-opposition. Ndifuna ukuzenzisa kantwanani ngomlimi asiwomlimi uye. Abantwana sebedubeke kakhulu, sile abantwana abaningi abaphandle. Ngikhuluma sukela abantwana abangu-5 abasegangeni, abahlezi egangeni khona bebalekiswa yisimo selizwe. Isitebu selikhorekthi ilizwe lililungisa. Lokhu eliwona ngamandla ezingathi yabukwa. Hhayi kawubukwa Chabango, kawubukwa. Woze ebantwini uqala usitshele ukuthi injongo kuyini. Kalusitheli into yesola kuChamisa ungasitshela sizwisise sesikuthuma uthambi kwenza ukuthi nyabona.
Ngiyabingelela ekuseni ngestudio 7 abalaleni okhuluma ngoAlec Nyathikez. Ngifuna ukukhuluma indaba kaChabango lo ozithi ungusecretary general we-TCC noma ngaze ebe ngusecretary general we-TCC ngokutsho kwakhe anti uma ezabhala incwadi usecretary umsebenzi wayo ukubhala lokho kuyavunyelwana elibandla. Ibandla akhuluma nalo yiliphi? Abantu akhulume nabo ngobani uze kubhalelwe incwadi ZF yakhona ngale? Andiothi umele nje kuphela kukaChabango nezanu phefu nefazi imali abamphe yona njalo ungabheka ukhetha abantu abafuna indawo ezifuna izanu phefu kakhulu like e-Country Park bazabe ukufithela umthuli Ncube sefuna ukumfaka nge-back door ungasoze kwenzakale. Okwesibili sizabona ukuthi umdenda nebandla lakhe elingcolileyo bazayiphatha njani le ndaba uma isefika ephalamende. Labo uzabonakala ukuthi izanu phefu ilesandla kumbe ayilasandla njengalokhu yakwenza kuma-double candidates yabonakala ukuthi ilesandla namakhotha khona ngoba bayala ukuthi kukhitshwe labo bantu abafakwe ifazi. Okwesibili zabona namakhoti uthi ezenze njani uma uthi indaba leza qhubeka iZFK court bazayiphatha njani. Lapho zabonakala ukuthi yisandla sezanu phefu sebezama udinga 2/3 majority nalokhu ekhuluma izolo ntambama ethi 2/3 majority izanu phefu ulamanga akula zanu phefu le 2/3 majority lamanga. So angeke izenzele umathanda eparliament but yikho sebefuna ukuthi baphungule ama-members e-TCC uze bakwazi ukuba ne 2/3 majority bayenze ugwelegwele babajwale ukubenza. So akuphele Chabango bisele imali zabantu mtenda uba speaker of parliament aso speaker of ZANU PF you are speaker of the parliament of Zimbabwe. So iyekela ugwelegwele uphathe udaba ngendlela efaneleyo yikho sikukhuthaza khona uze kube nokuthula elizweni ngoba lina abantu bezanu nileza kungabi nokuthula ngokufohlela lapho ngamelana ufohlele khona lokutshontsha lokho okungamelana lokho ongasokwenu. So gcina nini ukwenza into lezo silikhangele nje njalo akusele kuye ndawo nombuso wenu ubaliwe. Ngiyabonga.
Hayibo hayibo abantu besisi bangayenza njalo kuthi umuntu angafaki umbono wakhe futhi bona abamuyazi ukuthi umuntu lo uvela ngaphi azobandla lethu. Last time bafakile ama-candidate bayala ngceke ke especially u-Osterlos uthi yena abantu labo asiyazi ukuthi bavela ngaphi phi ama-nomination forms bathatha ngaphi ngubani wasayina ama-nomination papers lawo kukadesi usekretari wawo wabhale incwadi vam uyazi ngisekretari wepati uyaziyo labantu abane but so buphuma eloze egcekeni wothi wona ulokhu zeni isekretari lowu asiyazi ukuthi umuntu obandla lephi. Akulunganga lokhu akulunganga ngama-dictator la
tutu seven njani bokhwes kandela kunjani lapho. Ayi nasiyaphila kubi kubi kuleli yalizwe lakithi kumthokazi kubi kakhulu hhayi ngasatamashoni azenzela mna ngakho mase kuthi abantu bane-apparated abe abanayo abantu i-apparated abantu bakithi balungekazi banehlonipho abantu bakithi basuka sebekhathele nje simo lesi senzakalayo ukuthi emashoni kumele besuthe thina sihlambe and bethathe izinto ngapha hhayi naye andingomlomo unkulunkulu khona uzasiphendulela
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 Kwezemelika ekuqhubekeni kwempi yele Israel lebutho lePalestine ele Hamas iziphathamandla zakwele Israel zithi sokutholakale ezinye njalo izidumbu ezimbalwa ezababulawayo ngomgqibelo okwenze ukuthi inani lasebefile abe Israel lifike kunkulungwane eyodwa i-1000. Amabutho eHamas angena kwele Israel ngemkhumbi indizamchina lezinye indlela abazisebenzisayo benza isihluku babulala abantu bathumba abanye abambalwa abangazakaliyo ukuthi basiwa kuphi kodwa ibutho leIsrael lingene kwele Palestine esigabeni seGaza Strip adubula indawo eziningi kwafa amabutho eHamas amanengi Ngolunye njalo udaba oluphathelane lezwe leze Melika abachuchisi kudaba lukamnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika bathi bona udaba lokuthi waveza imfihlo zelizwe athi uTrump amagqwetha akhe azama ukuthi icala lakhe lingathethwa ngenyanga kaNkwenkwezi ngomnyaka ozayo Ubuhlaziya loludaba lwamacala kaTrump osixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Siyabona masikhangela ama debates ama candidates ama Republicans bonke nje ungathi bayesaba ukuthi bamhlasele uDonald Trump even isibona nje engumuntu olamacala amaningi ayethiswayo khona manje ubhekane lamacala enkantolo yaseGeorgia siyabona even lapha eWashington DC ngendaba kaJanuary 6 ngale eGeorgia wetheswa icala lokuzama ukutshontsha i-election eNew York wetheswa ulamacala ayi 2-1 elokubhadala uStormy Daniels elinye yilo leli eloku inflator ama prices ama properties akhe just ukuthi a defraud uhulumende lama company so ama Republican ibase I think bona bonke lokho ongathi abantu abalandaba lakho balandela nje ipropaganda kaDonald Trump oyokuthi yena konke lokhu kwenziwa ngama Democrats ukwenzela ukuthi anga contest for the presidency esithi ngoba ama Democrats ayesaba ukuthi uzowina sizogcina sibona indaba yokuthi uTrump noma engazange ayejele kodwa uzowetheswa icala ngawo amacala akhe lawo ngoba maningi kakhulu and the evidence iningi yokuthi izinto lezi wazenza
ngokubona kwakho amacala ona lawo awetheswayo umnumzana Trump engabangela na ukuthi ecine engakhethwanga umela ibandla lama Republicans kukhetho luza
well the constitution yala United States ayivimbeli umuntu engingathi uthole elecala ubana a contest for the president so uTrump simzwile sithi even angaze agwetshwe afahwetshele tili uzo contesta for i-president so ngezinye indlela kusho ukuthi i-base yakhe le emsupportayo ingaqhubeka imsupporta ngendlela enza ngakhona kuvimbela amanye ama-candidates azama ukuthi a-conteste against uTrump ukuthi bathole i-traction kulo mjaho lo owama-Republican so ngokubona kwami I think bazomnominata ngoba i-majority yakhona ingathi ifuna yena kodwa angiboni ewina ku-general election ngoba ku-general election kulama moderate Republicans angavumelani lazo lakho okwenziwa nguTrump, kulama independents angavumelani lakho okwenziwa nguTrump, kulabo mama abazondileyo kakhulu ngendaba ye Roe v. Wade yokuthathelwa amalungelo abo awukuthi bayenze abortion uma befuna ukwenza abortion. So ye angayiwini iprimary yama-Republican, kodwa ekugcineni angiboni iwina ukhetho lokubusa again la e-America.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseVirginia khonapha kwele Melika. Yasigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo-half past 7.